sokuyisika disendaba ku VOA indebele
amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council usungulwe lamuhla edolobheni leGeneva eSwitzerland.
I-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama government ohulumende labantu kazana.
Izikolo ziyavula kusasa njalo bekugxokozela ezilindweni zamabhasi lamuhla abantwana abafunda emaboarding belibhekise ezikolo zabo njalo kubikwa bebebhatalisa ngemali yama US dollars ukugada amabhasi la.
Of which I would have told you to hold on to the story. It's so sad, so we didn't take a call. My boarding schools like today, maybe that again is the telephone of my US dollar. I'm going to learn a little bit about the Hamby school.
Inkampani yeStarlink isungule umsebenzi eZimbabwe njalo ingcwethi zithi lokhu kuzaletha intuthuko ekakhulu emaphandleni futhi kwehlise imbadalo yobulembo be-internet elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umhlangano wamazwe omhlaba okuhlaziya isimo samalungelo oluntu emhlabeni jikelele owe-57th United Nations Human Rights Council uqalile namuhla edolobheni leGeneva kweleSwitzerland. Umkhokheli walolugatsha umnumzana Volker Turk ekhuthaza ohulumende bamazwe omhlaba ukuthi balondoloze amalungelo kaZulu. Inkuthazo le izanye isikhathi ohulumende weZimbabwe esolwa ngabanengi besithi uhlukuluza uZulu mahlayana ngokubopha abalela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo. Sikhuluma nje kulamalunga ebandla le-TCC elikhokhelwa ngumnumzana Jenson Timba amanengi alokhe evalelwe ngemva kwenyanga ezimbili ebotshiwe esethuswa icala lokwenza umhlangano engela mvumo yamapholisa. Abanye bababotshiwe bakhulule ngeviki ephelileyo. I-United Nations Human Rights Council ngokwayo isike yakusola ukubotshwa kukaThimba labanye bakhe njalo yakhuthaza uhulumende ukuthi abakhulule. Umthungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi legqwetha umnumzana Pardon Tafumane.
I-57 session ye-United Nations Human Rights Council ayisiyathakazelela ukuthi isiqalisile eGeneva. Into nje esibongayo ngoba i-UN singathi nguye umahluleli kumbe singathi u-referee oma phakathi kwama government ohulumende labantu kazana izama ukuthi ivikele izinto ezingayenziwa ngohulumende ezokubopha abantu, kungcindezela abantu, ilingele zabantu. So nxa isiba khona kunje sabe sikhumbuzana and also isikhathi sokuthi babe khuluma nje ama hotspots akhona emhlabeni jikelele. Ngiyabona nje kathesi bangabe babamba indaba zabo Sudan, labo Naima, labo Nicaragua ngale, labo Burundi, labo Afghanistan. Ngiyabona iZimbabwe lapha ikhanya bayibambanga nje but in a nutshell babe khulumisana bezuza la ama reports ukuthi kwenzakalani kuma hotspots anjalo. Isession esithakazelelayo kakhulu nje ama human rights ukuthi sicebisane sibonisane lokukhumbuzana lokutshela ohulumende ukuthi they need to protect ama rights abantu.
EZimbabwe siyazi ukuthi abantu abaningi bakhala ngokuthi amalungelo kahlonitshwa. Ungathini ngokwenzakalayo elizweni nxa sikhangela umbiko ophume namhla ku-United Nations?
I just hope ukuthi khona uhulumende laye uthumezele ama-dignitaries 57 session le human rights because labo kumele behambe bezizwele ukwenza ukuthi belungise indlu yabo njengohulumende. Ye ukubotshwa kwabantu 78 abondele uJohnson Timba lamanye ama human rights activist towards ISADC kuye kwasibamba kakhulu. I-statement ekhuluma United Nations le vele sibe maqondana lakhonoko ukuthi abantu abamelanga behlukumezwe. Sesibonile abanye abaningi bakhona sebekhitshiwe after ISADC. But again, into nje esimele sikhulumisane, especially eZimbabwe, kukhanya ngani vele ngemva kwenketho eyaphumayo, into nje zingani zimazonzo okwayenzakala after indaba zama-recalls and so on, and kumele lisadak ukuthi abantu bebethembele kusadak ukuthi engxenye izabuya le outcome engani ngcono. So khonokho nje kuphongukuyenza ukuthi imbiza yethu ingani iyaxhwatha kuyabhoyila ekhaya la. Into esingabona ngani i-United Nations kumbe bona labo bangazama ukuncedisa i-problem siyayibona ekhona. But ukuthi kuhlaliswane phansi kukhulumiswane into nje enganceda even lohulumende ngokwakhe ukuthi angabe lokhu evalela abantu because uyabe levala ukuthi angxenye abantu bangademonstrator and so on and so forth. So khonoko kuqakathekile ukuthi walisi sibona iproblem ekhona ekhaya egqumeni kufuze kuhlale phansi kukhulumiswane ngendaba ezinjengazina lezo ezizama ukuthi uZulu angene estradini protest. So we hope uhulumende is hearing all this and they are able to rectify those things.
Umnumzana Pardon Tafumane iligqwetha ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo Studio 7 ewele Bilitani. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezemithetho umnumzana Zihambi Zihambi onguye ovame ukumela uhulumende weZimbabwe emhlanganweni lo. Kodwa uhlezi ekulandula ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wephula amalungelo. Umthethandaba ophakemeyo oweHigh Court lamuhla ukhulule ngemali yesibambiso e-bail abahlali beGokwe abayisiyangalombili ababebotshiwe besetheswa icala lokuphatheka ekutshengiseleni besola umongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe besithi kwakungafanelanga ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo womanyano weSADC. Izikolo ziyavulwa kusasa njalo bekugxokozela ezilindeni zamabhasi lamuhla abantwana abafunde emabhoarding belubhekise ezikolo zabo njalo abanye abazali bekhonona ngokuthi bekubhadalwa ngedola leMelika imali yokugada amabhasi la. Lokhu kwenzakala iningi labazali likhala ngokudula kwembadalo yama-school fees loko kusebenzisa ezikolo ogoqela amayunifomu njalo lababalisi bekhala ngeholo eliphansi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lomabhalane kwenhlanganiso ebona ngamalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thabani Ndlovu.
Ngani uyahlupha yizi izimali ze-school fees ngenxa yokuthi izimali ze-school fees kufunakala ama-US dollar and akula muntu ohola i-US dollar. Kwaye kuziindawo kumele kungene umntana egadi ibhasi nge-receipt le-US dollar of which akula muntu oluholayo le-US dollar. It's so sad sibili into yakhona. Kuma-boarding schools like today bebegada nge-receipt elifuna ama-US dollar ukuthi beze begadi ibhasi yesikolo. Awungelalo leyo receipt umntana kahambe esikolo.
Imbadalo yama-school fees ke lokho kulo hlupho lokuthi abantwana bengaxotshwa lanxa sisizwa uhulumende esithi bengaxotshelwa ukuthi ababhadalanga.
Uhulumende vele uthi abantwana bengaxotshwa even bengabhadalanga i-school fees. But ama-headmaster bayabaxotsha abantwana. Even khonapha local bayaxotshwa abantwana. We've had cases of abantwana bexotshwe esikolo, abantwana ubone sebe loiter around the town bexotshiwe.
Liyake libe lo mhlangano ukuthi licubungule lolu daba lokuthi kungaba lesombululo yini.
So esibela ukhona sizaba lawo njalo futhi umhlangano lapho sizakhulumisana khona lawo sinze isikolo sasanda ukuvulwa sizabona ukuthi kuyahamba kanjani kathesi ngoba uhulumende vele lokho esithi abantu bengaxotshwa esikolo. So siwukhangele ngelihle elibanzi ukuthi sibone ukuthi akula mntwana ozaxotshwa esikolo, akula mntwana ozayalisa ukungena eklasini ngenxa yokuthi abhadalanga.
Kulo daba lwababalisi labo bayakhonona bathi holo labo liphansi bengakhalala umsebenzi.
Vele iqiniso affect education system, you know, ukuthi ababalisi as long they are not motivated asoze befundise ukuthi abantwana bethu, abantwana bazahlala beyokhele befeyile esikolweni ngenxa yokuthi ababalisi they are not putting 100%. Iholo lawo alihambelani le simo se-economic situation ekhona elizweni, akuhambelani sibili ngenxa ongayikhangela sibili pay ye ka-teacher ubusubona ukuthi u-teacher mele aprovide any but kodwa uhabe motivated ngani ukuthi afundise abantwana kuhle. That's why ayigcina sokuba lama-extra lessons. Maye lama-extra lessons zehulumende sengenele kuma-extra lessons sesithi imali ibhadalwe kuye kuma-extra lessons instead ukuthi ngaye kuyakhangela ukuthi why kusiba lama-extra lessons, why abazali lama-teacher befuna ukwenza ama-extra lessons. I-cause yakhona yinto mele ikhangele besides ukuthi kukhangele ukuthi abantu bebhadale imali yama-extra lessons.
Lo ngumnumzana Thabani Ndlovu umabhalane kwinhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association obexoxa ecingweni lesithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Inkampani yakwele Melika esebenzisa isatellite ukwethulela abantu amagagasi e-internet e-Starlink isiqalile ukusebenza eZimbabwe. Inkampani le ile michina elentengo ezichiyeneyo njalo uzulu yenelisa ukuthenga imichina ebiza amadola angamakhulu amathathu lamachumi amahlanu yakwele Melika $350 abe esebhadala i-$50 ngenyanga. Abantu bayenelisa njalo ukuthenga ebiza amadola kwele Melika angamakhulu amabili $200 abe esebhadala i-$30 ngenyanga. Ababhadala imali le bathola i-intanethi engapheliyo okwenyanga. Umahluko okhona phakathi kwemali lezi yisiqubu sokuxhumana ngamagagasi la. Ingcwethi zithi ukusebenza kwe-Starlink eZimbabwe kuzaletha intuthuko ikakhulu emaphandleni njalo kwehlise imbadalo ye-intanethi elizweni. EleZimbabwe liphakathi kwamazwe alitshumi lane ase-Afrika asesebenzisa i-Starlink. Amazwe asanda kuqala ukusebenzisa i-Starlink agoqela eBotswana, South Sudan, le-Sierra Leone. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-intanethi e-Woza Telecommunications, umnumzana Robert Ndlovu.
I-Starlink isebenza ngendlela yokuthi idishi liyana ekhona efana nalayo lezi dishi abantu abalazo ezama-DSTV o-Optimum ezibheka esibhakabhakeni. So i-Starlink layinjalo kodwa yona ishekhe khona kulezi dishi ezibukutheni nayo iyakhumba esibhakabhakeni. Ukuze i-Starlink isebenze ayifuni mobile network coverage. Ayilandaba le ISP ifuna ukuthi lapho ifaka khona oyithanyisa khona ukuphahleni ekhaya emayini e-church esikole ivele isibhakabhaka esinjani esiyi-blue ngokuyamayeka kulandaba ngoba ama-satellite ekhuma kuwo zanabhoda phezulu nalezi yikho kuletha i-intanethi eniyakufuthela i-Starlink yakho wayebothela phezulu kwebhilding yakho kumbe kwekhaya yakho kumbe kweguma lakho kwesikolo sakho kuthola i-intanethi yakho.
Ye lokhu kuzaphathisa njani uZulu ukuqalisa ukusebenza-ke imitshina enje?
Khathesi ngingasebenzisa izikolo kakhulu as an example ngoba kuyaba le-mobile plan. It means all rural schools are now having potential to online. Kodwa kusebenzisa izikolo ezingangeni online bekuyukuthi ama-network ama-mobile operators akakhazi ilelia iyakwazi ukutsho kumbe yakuthi i-radio service ayisizi kuleyo ndawo. But i-Starlink ayisebenzisi i-terrestrial. So abantu kubenefitha kwabo yokuthi akusakhathalekile ukubana bangaphi. That's number one. Number two, i-intanethi yangkhona i-unlimited. Ayiphezi elamakhati ukuthi iyakhetha ukuthi $10 kungaka. So i-benefit eyinenhle kuyakhona ukuthi nje kakhulu emakhaya amapulazi ungayifaka wena kumbe ngiyifake eminingezi ngilakho ukuqhuba amakhelwane bami up to 10. Uyabona into engishoyo. So it means if all communities ngale phandle akuthana leyi-10 ngoba ingane iyadila linto level 10. So we should do our internet kind of interference of the Wi-Fi hotspot. I unlimited. There are also the total cloud pitching over. How am I talking about Wi-Fi? I think we're still in the communication too.
Ngas kangela inte ngwe michina Starlink le. I saw the ivimbe na abanyo kuti vengene lisukuti vaitenge.
We are why I find it about actually there are more people. We have gone to access the Wi-Fi too. Njalo amanye tech operators ase ngokwazi ukuthi ukwenza yisha ngoba sebe le competition.
Mnumzana Robert Ndlovu umqondisi wenkampani ebona ukuxhumana kwaZulu kusetshenziswa amagagasi e-internet eWazatel Communications ubesecingweni la Studio 7 eGobulawayo. Lokhe eleZimbabwe letheswa izijeziso zomnotho ngamazwe aphetheya selikhangele emazweni afana leRussia ukuvuselela ezokulima lokutshalwa kwemali elizweni. Kodwa ingcwethi kwezokulima zithi lokhu kulakho kungaphumeleli ngenxa yokuba indlela zokulima zaseRussia azihambelani lezeZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuza ngemva kokuba eleZimbabwe selithole umvundiso wefertilizer kwele Russia ofika amathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lantathu 23,000 metric tons ukuncediseka kwezokulima. Ekuqaleni kwawona lo umnyaka, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga wethekelela ele Russia lapho athakazelela khona indlela zokulima zalelo lizwe. Wathembisa ukuba eleZimbabwe lizafunda kulokho okwenziwa yiRussia. Imbiko etholwe iStudio 7 kayizenge iveze imali eleZimbabwe eselinikwe yiRussia kwezokulima. Kodwa uhambo lukamnumzana Chiwenga ndawonye nemvunduzo eyaphiwa ilizwe ngeleRussia ngobunye bobufakazi obuveza umsebenzi owenziwa yileyo lizwe ukuncedisa kwezokulima selokhu iZimbabwe yethesa izijeziso zomnotho. Ingcwethi kwezokulima zithi kunzima ukuba eleZimbabwe lithole okubambekayo kwezokulima kwele Russia ngoba amazwe lawa elomkhathi ohlukileyo. Phezu kwalokho ingcwethi zithi ele Russia lifuna ukuzitholela okwembiwa kwele Zimbabwe. Enye yalezingcwethi efundisa ikolishini leBindura University kumnumzana Libert Shoriwa yena othi ele Zimbabwe kalingeke lithole okuningi kwele Russia kwezokulima.
IRussia ifuna ukuthola igolide lokunye okwenziwa kuleli ayilandaba lezokulima kwethu, kungakho kungela okuningi ekwenzayo.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcithi kwezokulima esebenza izimele umnumzana Makati Chuma.
Ilizwe leRussia elikufunayo kuleli kuba lithole amamayini nje kuphela, kanye lokuvikela nje leZimbabwe wezonivikela lokunye okunjalo njalo, hatshi okunye okuningi lokhu kucatshwa ngabantu. Kunzima ukuthi ilizwe leZimbabwe lithole okuningi kuRussia, amboni lithole okuningi kweleRussia.
Kodwa enye ingcithi esebenza leZimbabwe Agrarian Society umnumzana Lazarus Ngwenya uthi eleZimbabwe lilakho ukufunda ukulima kusetshenziswa imitshini yakulezinsuku okwenziwa eRussia.
IZimbabwe ingathola ulwazi lwemitshina yakulezinsuku evela eRussia ngoba ungakhangela bona vele sebephambili kwethu kundaba ezokulima.
Umlimisi esigabeni seJombe umnumzana Mlungisi Mabhena uthi eleZimbabwe liyamukela indlela zokufundela ukulima kungelani lokuba zivela kuliphi ilizwe.
IZimbabwe yamukela indlela ezintsha zokulima kungelani lokuthi kuvela kuliphi ilizwe. Kungifuna ukufunda labantwana nxa besiyafunda i-agriculture kwele Russia kuyavusela umnotho wethu.
Imizamo yokuthola imbono kusigodi seRussia yehlule iStudio 7 itshela ukuba ilobe imbuzo ezaphendulwa ngemva kwamalanga ambalwa. Kodwa ekhuluma emhlanganweni nethathe izindaba, umeli wesigodlo seRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnolvik wabika ukuba ilizwe lakhe lizimisele ukusebenzana leli Zimbabwe ukutshala imali kunhlangothi zonke zomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isiphathamandla se-Algeria sezimezele ukuthi umongameli Abdul Majid Tebboune nguye onqobileyo kukhetho lwangomgqibelo olokudinga umongameli walelo lizwe. Izolo ubevele ekhokhela okubangele ukuthi kungabi lokhetho lwesibili. Abavotileyo bebeyisilinganiso esingamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini i-48%, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu abedlula amachumi amahlanu lambili babhubhile kulandela ukudubuka kwetanka ngemva kokungqikilana kwayo lemota yesigengele ebithwele abantu lenkomo esigabeni esingenyakatho yenishe, kutsho abakade behlenga laba bantu. Udaba lolu lubikwa ngabezindaba abe-AFP. Kwezempila kahle namhla sixoxa ngomkhuhlane ohlasela umgogodla i-meningitis elakho ukubulala ngesiphangiphangi uma ungelatshwanga masinyane. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bathi umkhuhlane lo uhlasela njalo ingqondo, lo olawo abonakale engani uphambene. Izibonakaliso zawo zehlukene kusiya ngokuthi umuntu uhlaselwe ligciwane lawuphi umhlobo. Udokotela Matthew Siyamchembu, umqondisi wogatsha lukahulumende olwezempilakahle esigabeni seMathebelands North, ulandisa indlela umkhuhlane lo ohlasela ngayo izitho.
Ngumkhuhlane ohlasela amanzi agombolozele ingqondo lomgogodla. Spinal cord. Umkhuhlane lo ubangelwa ngamagciwane awumhlobo otshiyetshiyeneyo angaba ngamavirus kumbe olwefungi.
USiyamchembu uqhubeka uchaza ngezibonakaliso zalumkhuhlane.
Ubonakala ngokutshaya kwekhanda okungabi ngcono ungaze unathe ama-painkillers. Bengakuthola lokho ke udokotela azafuna ukuthatha amanzi ayimhlane oyi-cerebrospinal fluid ukuthi beyihlola.
Umongi umnumzana Mbonisi Dube ugcizelele esithi umzimba uyalimukisa umuntu ngomkhuhlane onjenge-meningitis.
Ama-complications angavela nxa umuntu esethole i-meningitis yikufelwa izindlebe, abe lobunzima umuntu ekuzweni, njalo kuba le damage ku-brain, ngacine sesiba lama-seizures umkhuhlane wokuwa, ebe lokukhohlwa masinya, aluze i-balance, izinso zingafa, and kuma-cases asevie umuntu ugcina esefile.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Pride Ndlovu ulesihlobo esabulawa umkhuhlane lo.
Besilokhu sikhala ngekhanda, sikhala ngekhanda, sisithi kumbe hayi kuzadlula, simnika wona la ama-pain is. Hayi kusiba serious. Kuthe emva kwamalanga i-3 ukukhala ngekhanda la kwabe sedlula, sithe sekusehanyiswa esibhedlela sangikhona kubonakala ukuthi i-meningitis.
Inhlanganiso yamazwe wonke ebona ngezempilakahle, e-World Health Organization, ikhuthaza amazwe ukuthi aqine ekuhlabeni amajekiseni okuvikela umkhuhlane lo, ikakhulu ebantwaneni abasanda kuzalwa. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane lengxenye i-1325 ababulawa yi-meningitis eZimbabwe ngomnyaka ka-2020. Akwaziwa ukuba umkhuhlane lo sowabulala abantu abangayo kusukela ngaleso sikhathi kusiyafika lonyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kweze Melika, umsekeli kamongameli wele Melika unkosikazi Kamala Harris uzanqikilana lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump esigabeni sePhiladelphia okwakuqala kusasa kungxoxompikiswano yabazangena kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Ingxoxompikiswano le ekhokhelwa ngumsakazi we-ABC News iza ngemva kwenyanga ezimbili kuqhutshwe enye njalo ekhokhelwa yi-CNN eyabangela ukuphuma kulumncintiswano kukamongameli Biden ngemva kokuthi iningi eligoqela abebandla lakhe lithe kaqhubanga kuhle kulingxoxompikiswano. Ngemva kwalingxoxompikiswano okulokuningi okwenzakalayo okugoqela ukudutshulwa kukamnumzana Trump, ukuqhutshwa kwemihlangano emikhulu yamabandla la lokungena kulumncintiswano kankosikazi Kamala Harris. Ucwaningo luveza ukuthi unkosikazi Harris usenguthiki lobhanqa lomnumzana Trump nxa kukhangela usekelo ezigabeni eziqakathekileyo ukukhetho. Ukuhlazela lolu daba sixoxa lolandela ezombusazwe leMelika njalo eyisizalwane seZimbabwe esesihlala khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringai.
Sasa ngumpikiswana eka Nkosazana Harris lo baba u Trump kuyabe kumelelwe ngumuntu wonke ngoba siyakwazi ukuthi amaqembu lawo aba representayo amelele ukubona ukuthi uNkosazana Harris is she ready to lead a country like America and is she ready to take on ubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi he is a strong character umama uClinton laphana had a problem with him so kusasa umuntu wonke ukhangelele ukuthi number 1 uNkosazana Harris is she going to stand up kuzinto ezilethwa ngubaba uTrump ngoba siyakwazi ukuthi yena ngakwanisa ukuthula ma kukhulunywa ngomunye umuntu
ingxoxo mpikiswano le iza ukuba lomthelela ongakanani nxa sikhangela ke ekukhetheni umuntu abantu abazamvotela ukukhetho lukalwezi
ama independent you are semelele ukukhetha umuntu abafuna abamfunayo kundaba zekhetho lezi siyakwazi ukuthi umama uHarris is leading ama Democrats 45% ubaba uTrump ule 44%. So, 34% ekuma independence esihlala sikhuluma ngayo. Bona laba bantu bazakhetha bani according to the debate kusasa.
Okunengise kuJinji lokusukusela ngesikhathi okusenzwa ingxoxo mpikiswano yakuqala, kuyini esingabona okusenzakala ngenxa yenguquko yonke le ebekhona.
IAmelika ibifuna abantu abangantha abasha for office ka president so kathesi umama uHarris ngantwa wachinja okunengi but ubaba uTrump wayesengantwa sekhokhela ngoba ukudutshulwa kwakhe kwaletha into esithi yona his sympathy vote so abantu basebemzwela
Mnumzana Tim Moringa ilandela zombusazo ele Melika njalo isizalwane seZimbabwe esesala khona lapha eMelika ubese cingweni le studio 7 ese Ohio Okwamanje sengilitshiye ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo lesithumele yona ngeWhatsApp.
Hayi laba vele loba bengayenzani ihistory yabo vele akumelanga ibe khona. Yikubona ihistory ezana uPF vele ingabhalwa phansi. Yikubona ihistory ezana uPF isiphelela ngumuntu okonefilo wezana uPF. Ngoba bayakwazi vele ukuthi kawavusi kafilizwe lapha. Hayi yona injongo yadobha impembe. Ngoba umnanga kokuthi ngopresident uhle vele ubone nje yonke into vele ihlaka yena. Abantu bayabulawa, abantu bayabotshwa, abantu bayathunjwa, ubusela. Hayi njongo yadobha impembe. Akakwazi vele ukuthi ayenzeni. Akakwazi ukuthi uma ukuthi ngopresident kumele uyenzeni. Yena uzithethe uma ngopresident kumele ubulale abantu. Uzithethe uma ngopresident kumele ubophe abantu. Uzithethe uma ngopresident kumele uthumbe abantu njengalokho esikubonayo. Umsebenzi wakhe
Studio 7 liyangethusa ngokuvala indaba zekuseni lisiyanika umavaza ukuthi akhulume kabili into yinye ikakhulu kuprogram leyithi live talk show bayakhuluma beqeda ukukhuluma bebephinde futhi the same thing what's so interesting ukulalela umavaza kulothi sizwe indaba seZimbabwe sike sikhohlwe umavaza ngoba umavaza umuntu ohleli kuhle la hleli khona uyakholisa eLondon kanti nemasi ngezwe indaba zeZimbabwe ngicabanga ukuthi bekuyinto ebalulekile kakhulu angazi umphathi ohleli ngicela ngani ngasikhangelela khona lawo
Ngibuyisele sanibonani njalo hasi yokala sikhala kuphela le government yabomnanga kwale government yabomnanga kwabantu bagcwele amazwe wonke abantu sifela kwamanye amazwe ene into emangazayo uthi ubona ukuthi government yeZimbabwe nje vele abalanembezi uma umuntu efile uyathi efika eZimbabwe isidumbu siyabhadaliswa khona bo umuntu wengumuntu ozalwa khona pa eZimbabwe but uyabhadalisa isidumbu igovernment impela ibhadalisa isidumbu somuntu hayi uzathi igovernment enjani nale hayi plus ukuphuma kwethu khona pa nezweni sikhitshwa inhlupheke nale ezano yabomnankagwa le hayi indaba yakithi ibuhlungu kakhulu
sibonge amazwi abalaleli elisithumele wona ngeWhatsApp kwinombolo zethu ezithi +12024650318 lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-live talk lapho esicubungela isiluleko esivela kwezinye ingcwethi kwezomnotho okwanamhlanje silugqiba ke lapha uhlelo lwesinanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube
Y
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.